Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamgela emphakazweni yestudio 7 ngolesine mhlaka 1 Nhlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga kusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona le viki abe singakwazi sonke. Kuqaliswe khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resigning. Yikho lapho abasadalale sebekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TCCC kulandela ukusuka komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Hayi, ngathi bhoda okhaya kuyathini ukuthi njani siyazi i-by-election enjali abantu abafuni kakhulu njengangibhoda aphathi abantu ngasiyonto abayiela kangako, kodwa hayi abatitshana bonabo sibacheka ifunanga.
Amanye amagqwetha athi kavumelani nomtshitshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo, yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshitshisi kuphela, kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli bandla belilomhlangano eHarare izolo ebusuku, lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 ebalisa abo umnumzana Walshman Ncube, Thandayi Biti, Charlton Wende labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla umnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba labanye ababikwa besithi bazancinga umnumzana Chamisa ukuthi aphenduke ukuzokhokhela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru Ilokuzen program. UChabangu wa appointwa after sisile dispute sibe ngama double candidate lapho singazwanananga khona ngento yebereka mwana. Laye wazitshola ukuthi vele kwahlupha into yebereka mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukuchinga enomination day yethu ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubusecretary general bukaChabangu buqalisa khona. Hayi, uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokho, labo bonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kanti laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngokuthutha babo. UChabangu ezeqalisa, uyakhumbule e-interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-secretary general. Ngemva kokuthi singasazwanananga, wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe ukuhambisa iconstitution eParliament. Lokho kuka 2019 kuqalise nje kuyona leviki abe singakwazi sonke. Kuqalise khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use resignile. Yikho lapha abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchaba nguye ngabe kwazi eyedwa hathi thina sikhona phakathi kwabo. Nga yena kuthi uthi wayengena imhlangano yempili lapho okuzaba lohlupho khona ngoba thina ku executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless ngawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be PDP uyabona executive ye PDP liyana esakhohlwa ngayo labanye laba abaku MDC ye Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu yabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasiconsult ukuthi sithini. Thina siclear from the day esabeka khona uChaba ngoba ngusecretary general, yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu asikugwani sithini.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lomnumzana sengezo Chaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le-CCC. Iziphathamandla zebandla lezanu-PF uMnumzana Kembo Moadi loMike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Shimba East, Liseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende awebandla le-CCC ebelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe nonkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ephelandaba Chabalala koBulawayo, unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu.
Hayi, abantu basamukela kuhle, singena siphethe ama-flyers, abanye bafise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane balayo bakwanta ngoba angaze akabone wonke umuntu kodwa lapho afika khona layo uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-1-on-1 is normally the best ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Ukubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba ngabo.
Sabona umnumzana Chabangu wesungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo, yena la esohlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ePhelandaba Chabalala?
Isikhathi, not all the time, njengoba kulama court cases amaningi kangaka. Kuzenyela ngomoya bekubeko, but thina siyabesiku ground. Tukasanti sabesi kubotshiswana nje njengoba kade kuhanje emakhothi ukuthi ngikwaziwe ukuthi kungena amakhandidate, akumele kungena amakhandidate amabili. I think yikho kade kuhamba, anti abanye lawa abazikholiwe lawo bebehambisa amakhesi embophisa besiyabophisa ngalayo khona ngale. So I think yikho kade bekuhlanje emakhothi.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga. Singazi njalo phela, anti kumele kuqale sibone sekuphumile amaphepha akhona sephumile.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chabanga?
Hayi, abantu bingabakhathela bayezwisisa. Of course, one or two angithi ithi umuntu yomndeni omnyele ulethwethi wakhe. So one or two labo bakombona sebenzi and it's accepted because idemokrasi yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally, hayi, besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi?
Hayi, kukhanya
kuyathembisa.
Kukhanya kuyathembisa. Hayi, ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani siyazi i-by-election izwale abantu abaphumi kakhulu. there's no other voter apathy. We haven't been able to get a lot of voters. I have a little bit of a situation. I just want to answer this.
Sixoxele lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF ukona lo msakazo yena othi uselenhlelo zokuthuthukisa iphelandaba chabalala lokhu kumchiya ngapi unkosazana Thembo
asingazi phela ngoba uke waba ngo MP before asazi ukuthi kathesi umehluko wakho naye uphi ngoba iphesa ka MP uvele wona aso ukudeveloper phela umsebenza ka MP moya kwenza imithetho that are conducive ukuthi kube le-development which everyone is aware of and every MP can do it. Loku-represent abantu, which I don't think ukuthi kumele kube kubandla le-ZANU-PF ukuthi u-represent abantu bakho. Njalo lokuthi kube-oversight ukuthi kukhangelise ama-ministers asebenza njani, ama-budget asebenza kuhle, imisebenzi yabo-MP embona ngazani wonke u-MP angakukwanisa. I-government ukuthi yenze i-development, I think ile choice whether iyafuna kumbe ayifuni. Ngokubona kwami i-government iyazekelela ukwenza ama-development like because of economy, but it has nothing to do with whether nguchuma kumbe ngubani.
Kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa.
Hayi, mina think umuntu ongawazi kakhulu ngumuntu osepastor omele iqhwekhwe ngayo. Ngibona ngani lowo nguye ebengikhulumisana laye la yayeokhanya ebhizi ngokukhankasa fike lethemba lokuthi angawini. I think the church kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ayongayisebenze kuhle angakwanisa kodwa ake ngingakaxoxi la.
Lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhankasela uzancintisa ephelandaba chabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Thembo owebandla le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu. I-Studio 7 isanda kuxoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU PF ozancintisana lo nkosazana Thembo.
Ukhulenze khona ukubana laba yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edalini ephalamen ngingena ngo-2015 ngathi ngo-2018 ngiphakathi kwabana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sephelandaba mpopoma ngakho-ke sicela onlayi ngilani-ke ngibishele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uzulu so sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kubulawayo i-violation ingu-one constituency kuphela iphelandaba chabalala amanye ama-relations awama-m p akwezinye indawo
siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini
noma ekhona mina bembona ngani unqoba besizagqoka ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ngokuthi amanzi nawekho njengoba likwazi ukubana ukansel wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours mhlamanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phushe mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engingakaluli abantu bebethela amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angili laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu sekuqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona inhendi kangaka esiyenzayo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba chabalala edalele ephalamende ekubandla le-ZANU PF. Asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla le-Democratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokutshutshiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela okwabezombusazwe ekuthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Ithela ngelibandikweyo nxa kungakhozukuthi i-statistics igeneralize kuzaba nzima ukuthi sivumela indawo ngoba i-perception ingaba yilokhu futhi i-reality ilokhu yami. Ungathi emakhosi kulesi khathini ungathi i-statistics ukuthi ungopha abantu abanjani and successful i-prosecutive system awujongeke. It's a general saying ukuthi i-statistics kwakhona ukuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So generally i-statistics i-perception yokuthi kune-corruption eZimbabwe, kune-corruption mhlaba wonke ezijikelele. Kodwa nasikhulumeni nabantu sebebani.
Kodwa lina njengamagqwetha Baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabatshutshisi, amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi, mina cha. Mina ngangikuthenda abantu okuyabe kuthiwa benzeki i-corruption ingadifendi successful ngoba kuya kungela kufana. So angingahlangani lakho okudirectly involved in. Kodwa sengisitsho ngingazi ukuthi akwenzakali. But into engizama ukuyitsho ukuthi nxa kungela bufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngayindifendi abantu successful, nxa kungela bufakazi obucacileyo it will remain an allegation. But that allegation ilithi kufuze iprove beyond reasonable doubt. Then uzothi hayi uzibani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngenxa betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabanyana. Ngakho-ke ngakuthiwa kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amacala kumbe bazaba.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegoshiyetha nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zenza ukuthi umuntu afune ucabanga ngemize. So as long as konokhala kuyinto okungakathendo sahlala sikhuluma ngento yonaleyo. But umuntu ozitholela into zakhe ngendlela nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende uyaukuthi athenga imoto athenga indlu. I mean I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front I think singaphumelela.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7? Ya, siyezwa siyindaba yekholera le, kodwa sicela amathulethi lawa abhadalisa ethawini lawa. Ebhadalisa la ethawini, uyabhadala sule imali yakho nge-10 rand. Kodwa lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane vele okuyi-tissue kwangukhona okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo ethoilethi uyayenzani ngayo i-tissue yangukhona. Sicela ukuthi bezame sibili amaplani sibili wona laba abantu abasibhadalisayo amathoilethi ethawini. Bezame sikuthi nxa benika abantu ama-tissue bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina, asifuni ukuba le-cholera lamathemba kosesikhathi abengcoli. So siyacela sibili i-council yeBulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela ama-vendor abadinga imali abakhaya, ikhangele konke labo bona lawa abantu bona laba abama-toilethi nakuthi ama-toilethi wakhona baphatha njani abantu. Bekhangele ama-tissue angikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibili bezame ubungcono bakho, siyacela sibili.
Hey, salibona Studio 7. Hey, hayi, siyazisa izindaba ezenzakalayo ezabochabazo nabo lapho konke okwenzakalayo. Kodwa hayi, khona lapho kuzophelela khona. Hayi, siyabonisa ukuthi
abaphathi bakachaba ngobani bathiwa uthamisa waresayina kwakhala umtswango uzibuze ukuthi kahle into zakhona kuhamba kanjani umtswango uhlutshwa yini ngokuresayina kwathamisa ezephuma ebhubhudla amabhwengu
Studio 7 njani ngithi ngempawule kancane noma ama-record ethe engalalelwa hhayi uyabona kwachamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini ebunangagwa into eyi-one umalume lo mzulu abantu abadla konke so vele ipolitiki ma ungayinanzeleli ipolitiki ayifuni umuntu ole nhliziyo encane onje ochamisa ngoba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka kasaye kuthiwa yi-politics yabona so thina into esiyifunayo lutshintsho idifefe
Studio 7 linjani badala thina siyaphila yabona into ezenziwe ezimbabwe lezi ezakwechaba ngombukeng nabanye nje abangani babo into zamanyala kuphela amanyala nyala into zamanyala sibili laba yibo ababonayo ukuthi bafuna ukuthi abantu bezimbabwe behlale behlupheka straight especially abantu bemandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekhuluma amanga and into yabo mnangagwa leyamanga siyabangena sibili abangena imikhuhlane yezana ngobavele bathathe idoti amatixi ezaneni khona bezodilight i-triple c labantu vele bahamanyala ngokwabo bona bonke bahamanyala siyoochaba yonke into leyo uthola begconana lo chamisa uright kakhulu uyacabanga ucabangela abantu bezimbabwe uchabanga ucabangela isikhwama sakhe abangani bakhe mabacanta into abantu bezimbabwe siphile njani sozama ulisilizwe ngabenza into zamanyala kuphela abazama ukuwekela amanyala abo laba abayenza ilizwe asidabuli ngasikhona lokho besenza amanyala lwani uchaba ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana akula muntu ongaholwa nguyena lwalo muntu ubaba lwane lesa yisiphukuphuku sokugcina isiphukuphukuphukuphuku thanda imali kakhulu ngiyabonga ukukhuluma ngosikwane
Studio 7 mbingelele emsakazweni kubalaleli lami basakazi iphilanya lami saphilile ngilana ePretoria endaweni yaseSouth Africa dala kanti ke ekhaya ngisuke eCholocho lokhuluma-ke ngulungubati yabonga Studio 7 ukwamukela kathi ke ngiba lokudana kakhulu manje emansiza manje tha iZimbabwe iyikhokhela phambili ngenkohlakalo kuyayanga umsekelo kuya kuyayanga sekuthi ngaphela abaphathi bayabezinuka amakhwapha yeniyangekela okokunye kuyayangisa lokhuya kuyayangisa kakhulu kathi siye sibonge futhi manje sebe basikhiphela ujob sikhala entilongweni lokhuyana kuyasijabulisa singabalandeli siyabonga ma indoda iphume iphila siyabonga kakhulu
ngivuke njani ku-Studio 7 ngivuke njani ku-Studio 7 kwangapho wonke amagumbi omhlaba lapho ngesikhalazoko emarakhibe sicela ukuthi kubuyise kuvula ama-branches konke kubo wonke yonke indawo konke kumbe ama-televisi aphanzanemba zwizwi labantuabacontribute about umthokazi lentshumayelo enhle ngamandebele lentshumayelo enhle ngamathebelelene lentshumayelo enhle ngabobekezi konke ngoba sihloke simzwela kakhulu kuma-hotelen south kati ngapha-ke yakusiyafunisa ukuthi ihlanyeleke ibekwazi abantu babekwazi ukuthi ngokonke ngabe sinambiyeni babekwazi amatonga ngale bhinga babekwazi yonke besazisisisiwuphela so please sesifuna isangatho zakithi apha amathebelenje amaphathi akithi ama-rp ukuthi babuye umqondisiwa zevula konke ngaba ama-branches abo sibamelele sibamelele sibi ngamehlwabonga siyafuna siyayikhalela ukuthi kuye uzepreacha i-gospel yayo ngiyabonga
Studio 7 hhayi le into kamnangagwa le ilizwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu ayisilo lizwe leli akomnangagwa kumbelezana uphiwe uzifakile esihlalweni asikufakanga thina akaphuma ahambe kibe eZambia ngiyabonga okhulumayo ngondaba zitshekile lapha eseGwanda North
zobohla manyosi ehe nanzo-ke Chabanga into boyifuna ikhokheli-ke sibone TPC ukuthi kusiyafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi kulungisa ukuthi iphathi i-TPC ukuthi kuyasafika ku-2028 leyo uyabe kuphi sifuna ukubona yinto abayifuna nto ukuba yinkokheli nangoko ukuthiyela uSamisa akabanganga msindo wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ungumuntu olenhliziyo elungileyo yikho uhlala ngazo zonke isipichi sakho uthi wena kahambe echumayela echechi mekela right uyazi into oyenzayo wena ke uyayazi into oyenzayo sibonise ke nanso ke tricisi yonke isike yakho sokubona ukuthi kusasho ku 2028 iyabe imikuphi iyabe sasekhona na nanso ke zimbo yongolinda nanso ke chabango nanso ke nanso ke okhulumayo lapha ngufoka phiri phansi khona le blamp ngaphansi untaba umaltikwe
studio 7 usakaza abahle abaneqiniso hawu sesibonga ke ubaba ujob sikhala sezewabamkhulula entolongweni kutsho ukuthi istudio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imibono yabantu kuzwakela abantu bakhulume kwezwakala kuthi umuntu angakafele ejele ngalacala abanike abantu abanamacala abangaphandle babhizile ukubenza amacala kodwa umuntu unecala esetshele ya siyabonga kakhulu istudio 7 sibonga kakhulu ke danko
ustudio 7 umakhifita lo okhulumayo umbonga inhlelo zenu ebelesiphakela zona sisi selitshintsha ikhasi lisiya kwelinye ikhasi ngibonga futhi lo sikhala sephumile ejele sokathi ngaqala ikhasi elitsha futhi naye impilo entsha lele family nathi sikhona sizomsupporta sizokusupporta sikhala akukho okunye singakwenza nathi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda noma isithi izalwa sasezimbabwe siyakuthanda zonke siyakhetha uhlangothi ngikhuluma lomlobi sikhuluma futhi ngendaba kamnumzane uChamisa wonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena engafili ukuthi for abantu bona abathile so hayi mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabo kabantu ngiyabonga ngingumathintitha studio 7 bayo
lawo bekuma ngamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi amahlanu 50 million ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nengi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kamnumzana Trump awukunqoba kukhetho sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho ngakula muntu ongakwazi lokho ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016 babe ingathi basplitile sivili okungathi kuphose kulingane kwasekusithi-ke laba abayi-string vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden bamchaphisa bamenza upresident ngaleso sikhathi. Okwakhathesi ngangiboni kulabantu abamnyama ama-blacks angathi asekela uTrump. So kungathi bathule okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya. Kodwa ke nxaso kuyikuthi ukuchayana sibili okuqondana uBiden loTrump. Kangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela. Lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans yiwo laba abavotela uTrump kathesi.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Baba kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngowawo mlanxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo, abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi, babe yini. Ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives. Bese besithi beyiphathi behluleke sibe kwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona kodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela ukuba yi-House of Representative leader. Khonoko kodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.